ukukhuluma ngomumo esithi ngesilungu environment. Ukuthi uhulumende ezimbabwe umumo osewudalile ngomumo lwana ukuthi i-death trap. Ukuthi anyone ungakhathalekile ukuthi ubheke emgodini ubugebha ngaphi wonke umuntu usengozini yokuthi uyafa ngoba suzama amasalamusi ukuthi uzame ukuziphilisa bona laba abantu abasemgodini bebekwazi ukuthi kunjani emgodini ingwako baba abangena kuzo bebezazi ukuthi zinjani kodwa bazinikela ngenxa yokuthi abafile okunye abakawenza ngamafitshane ngokuthi umumo omkonomi ume kubi ukuphila lokufa kuyafana.
Siyazi ukuthi iminengi imigodi ikhona ngapho eGwanda, eminye ngesemthethweni, eminye ngengekho emthethweni. Njengoba usitsho abantu badinga indlela zokuziphilisa. Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esisibonileyo?
Nxa ukuthi uhulumende uqinisile ukuthi ufuna ukwenze okusemthethweni kulogatsha lakho lokuthiwa yi-Minister of Mines olabomanjinela olabantu bonke amele balawule imithetho yokuthi hhayi laba bantu yebo sebebhalisile ukuthi bahamba lapha nalapha laba yilokhu lalokhu andubana begebha umgodi lo unjani kuyavuma yini basaviya bona ngolwazi labo kodwa akula mntu ole ndaba lokuthi kwenzakala njani. At the end of the day, silohulumende le-Minister of Mines engelandaba ukuthi abantu bangena njani, baphepha njani, baphuma njani, bathole okungakanani, ekuqineni indoda zibonile kusemahlangeni. It's so painful.
Uhulumende alizwanga yini kumbe uzaphathisa imuli zabafi ngendingeko zomngcwabo?
Angizange ngizwe ngoba mina ngisedolobheni nabantu baka-anda RDC. Kodwa-ke angazaphathise ngomngcwabo. Asikho esikukhangeleyo bantu bakithi. Esikukhangeleyo ukuthi imuli zalaba abahamba phansi ziphila njani. Hatshi ukuthi imuli zalaba abafileyo ziphathisa njani.